Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 kuMbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kulendawo ezahlaselwa lizulu lesiphepho eManicaland ezingakafikeki okwenza amahlenga abantu basebenzele evalweni lokuthi bazavumbululani edakeni.
Ungeciqiniso yokuthi nxa sikhangela ukuthi kuwonakele ngomumo onjani, kuwonakele kakhulu. Ukuthi sizathola uncedo wokuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe ukuthi sithenge ezinye izinto, kuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi iy'ngxenye zingancedisa.
Kambe amaqhinga kahulumende wokuvuselela umnotho welizwe azasebenza na?
Umkhulu waleli lizwe into oyifunayo ngifuna imali evela phandle kwelizwe ukuthi ingene. Khathesi imali evela phandle kwelizwe kayingeni, kuyala yitsho leSouth Africa, ayingeni kuleli lizwe ngoba kakula muntu onethemba lokuthi umbuso lokhona silisibile umbuso kajikelele.
Lamhlanje siqala inhlelo ezihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lokwenza izimanga. Kanti kutheni abantu bedliswa utshani lenyoka, abanye bevuswa kwabafileyo?
Ivangeli lakhona ligidimisa imali, alilani loJesu wasesiphambanweni, loJesu ozamasinyane. Sithola kwawuthi ukuthi hloniphani imimeni inceku yenkosi yesaba umfundisi. Abantu bakhona bahlala besefihlelwa, besefihlelwa, kubathi bagcine bekholwa ngoba baphila besesaba ukuthi singakhuluma kubi ngomfundisi, kuzaba lento eyemveza yenzakala kuthi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ezinye indawo bazama ukuthi
umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje. Izolo uMnangagwa ubekhalela ababhubhe engozini yezulu lesiphepho esigabeni seManicaland, wasesiya esontweni yeMethodist elokitshini leMarlborough eHarare. Ngomgqibelo kona uMnangagwa usuke elizweni waya kwele Angola, okucunule abanye abathi ubengamelanga asuke elizweni ngoba bekulilanga alifakayo yena eceleni kunye langesonto ukuthi kukhalelwe ababhubhayo. Kodwa uphange waphenduka ngobusuku balelo langa. Kubikwa kungakafikeki kwezinye indawo ezatshaywa lizulu elaphiwa igama lokuthi Cyclone Idai eManicaland. Lokhu kwenza abahlengayo, ababalisa bakahulumende labazimeleyo, besabele ukuthi lapho befika endaweni ezingakafikwa, balakho ukubona ezinye njalo izidumbu phezu kwalezo ezingamakhulu amabili lamatshumi amathathu lathoba munwe munye, i-239, esokuthiwa ngabantu ababhubhe kulingozi. Sixoxele sakhamuzi se-Chechetshe khonale eManicaland, uNkosazana Sali Mlambo.
Ezinye indawo bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye, kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi. Kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili, even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla. Kulama-organization o-Oxfam labo bebezama ukuthi abantu bethole ukudla lapha nalapho USAID. Kungconywana, kodwa thina sifisa ukuthi uncedo lube lunene, into esiyifisayo.
Manje ngokubona kwakho luzaba lunengi na uncedo, ikakhulu nxa sikhangela ukubana kuyaba kufuna ukuyakhiwa lezindlu?
Ungcedi iqiniso yokuthi nxa sikhangela ukuthi ubonakele ngomumo onjani, ubonakale kakhulu. Ukuthi sizathola uncedo ukuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe kumbe ukuthi ethenge ezinye izinto akuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi ingxenye singancediswa. Kodwa kathesi nxa sikhangele idamage ekhona, kunzima. Ngoba sibili yona imigwaqo akula. Amabridge adilikile. So ngabona ingathi maybe ukuthi singakhangela uhulumende. Bengafuna ukuqala ngokuwa yakhe izinto njengamabholopo lemigwaqo. Bengakathi khangela ukuthi bencede abantu ukwakha izindlu. So uncedo lokuthi abantu beyakhe izindlu amboni ukuthi singalithola. Amboni. Ingxenye kwamanye ama-organization besikhala sisithi ngabe bengasincedisa o-World Vision besinceda ukuthi abantu abangelakho abaswelayo bengathola usizo lokuthi bekwaniswe ukuyakha. Into esiyikhalelayo thina.
Manje uncedo olubuyayo akula kubandlulula yini ikakhulu ngokuthi umuntu ngowebandla liphi?
Lapha ukubandlulula bengingakazwi ngakho. Kodwa ngike ngazwa ukuthi kwezinye indawo othi manimani ngoba itisinge lethi manimani singathi vele kundawonye. Angithi bebesitsho ukuthi kuke kwaba labanye abantu abake bazama ukuncitha abanye abantu ukudla besithi lina lingabangapha, lisapota ngapha. Kodwa uyazi nxa ulapha iqiniso yokuthi izinto zimbi, umumo mubi. Abantu abaningi bebengakukhangeli lokhu ukuthi lo uvela ngapi, lo you know usupporta ngapi. Abantu besizama ukuthi sibambane, sincedane ngoba kubi okula. Ukuvuka madoda ubona izidumbu zigeleza lamanzi, ayiso into esingathi ilula, into enzima kakhulu. So abantu besizama ukuthi sibambane, sincedisane ngoba okulapha sonke siyakhala. Akulo ngambamba ukuthi mina akungithayanga, sonke kusithayile ngenye indlela. So ukuthi sibili ukuthi sibani, ubandlulula hayi belululutshwane. Abantu abaningi sizamile sibili ukuthi sibambane, singakhangeli izinto eziningi.
Alo-ke ngunkosazana Salim Lambo, isakhamuzi seChecheche khonale eManicaland. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eManicaland. Uhulumende uthi umnotho welizwe uzaguquka lonyaka ube ngcono ngoba impawu zalokho zikhona njalo ziyabonakala. Kodwa kulabanye abathi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba izibonelo ezikhona zikhomba ukuthi umnotho lokhe ungayi phambili kodwa ugugudeka ngamandla. Umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezano PF utshele uGibbs weStudio 7 ukuthi akumelanga abantu bathandabuze ngokukhulunywa ngohulumende ngoba kuliqiniso.
Izinto eZimbabwe ziyaguquka sili. Khangela nomumono esidlula kuyona lo omfitshane nalo. Khangela makhelwane abantu babuyayo bezosisekela. Ngingathi ngizanika isibonelo sawo nalo mumo wakhathesi osiriza amaphosa njengoba kade khona. Lo mumo wezimali nalo kade ukhona elizweni. Le nto zonke zinathi angiyazi. Kuyatshengisa umumo wakhona lokhu ungani uyatshengisa ukuthi lapho kuyiwa khona phambili kungaphi. Yes, kusesebenzima kathesi kodwa phambili ngibonani kulokhu khanya sile ekugcineni khona ngayo. Kuyakhanya ukuthi lapho esiya khona kungaphi kodwa ukuthi nje abantu kuphela kuthi ukuthi uhulumende lo simsekele ayenze inhlelo zakhe zene zazenzayo. Omthuli inhlelo zabo zezimali zenezi abaziqhubayo sibasekele yiko kuphela okungasenza ukuthi siphumelele sivuselele umnotho wethu labo makhelwane wethu lobe sixhasa kangaka.
Ye kodwa siyabona ke ukuthi umnotho welizwe ungazani lokhu bhidlika kancane kancane xa sikhangela lokho ukugudeka komnotho kweinflation kungani sibili kuqhubekela phambili umnotho usiwa. Pho ke okungasinika iqiniso lokuthi kuzaguquka kuyini?
Into ehlupha kakhulu kakhulu kade yimali lapha phakathi kwelizwe. Singakhangela lapho esikhona kade sila lapho esiya khona. Sikhangele ukuthi amakhelwane bethu ngendlela abasisekela ngayo. Amboni abasisekeleli ize leze laba bantu. Basisekele ukuthi lathi siphile. Kanye na South Africa kuninjani? Singomakhelwane ku South Africa singuyama ku South Africa. Ngokuyama ku South Africa mbona ngani kule kusasa sile khanyayo la. Ngokuthi incediswa ngoba amakhelwane bamele sichase ukuqala. sikale ngomakhelwana bethu South Africa. Kanti vele thina sichiza South Africa phela kakhulu. Yiyonke into siyenza South Africa. Xa sibambelele South Africa mbondi kule nto engasihlula. Siyabula nto engasihlula umumo wethu muhle kakhulu xa ngokamile. Njalo izinto zenezo ezikhulunywa ukuthi hawu uyabhidla, uyabhidla. Akwanto ebhidlikayo ukwathi lo hlupho lwemali, kodwa uhlupho lwemali lolu nezinto ezinye ezihlupha ezincane zenezo ezihlangana nazo. But mbonani kuyancibilika kusiya phambili, siyahamba siya phambili.
Ye, kodwa kulabanye abathi akukhanye ukuthi kuyaguquka ngoba kulalezi nhlanganiso ezizimele zodwa. Ukhanye ngazani ziyesaba ukuthi kwele Zimbabwe zingavalwa njengakhona okwenzakala eMasvingo. Kambe ubona ngazani baba Gawule kumele beyesaba abantu kuze kufike isikhathi esinganani?
Lazi inhlanganiso lezi nxa zisiza ngapha mazingathwali injongo zabantu abagangileyo abakhatshana thousands and thousands of miles away kulathi. Bese sitomakhelwana bebe le njongo ezirayithi ngathi bese bebuya bona bezothi senzela inhlelo zethu zibe nzima bebe le njongo zabo. Hayi lokhu asikufuni. Thina sifuna ukuthi umuntu ozosincedisa abe lezandla zakhe ezihlanzekileyo, engabe lezandla zakhe ezingcolileyo. Asincedise lapha asincedisa khona. Ilizwe leli asoze libuyele futhi kube nabana abantu abathile abakhona ngale ngaphandle abayibo abafisa ukuthi babe belawula izinto zethu phakathi kwelizwe. Thina sifuna ukuthi sizenzele ngoba ilizwe lethu ngelethu. Ababuye bezosincedisa ngokuqondileyo njalo ukuthi incedise lapha isikhule. Hayi bona ukuthi sonke isikhathi kanti mina nyamangala ukuthi kathi ngesikhathi lesana samakhiwa esadlula ngesikhathi sabomgaka esadlula ethu okuqala laphana. Izinto zabo bencedisa 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 abantu laba kodwa kulokunye abanakho kuthe ngemva kwento ye-land reform baqalisa ukuthi bakhahlile khathana osekukhanya ngathi babengathakazeleli ukuthi abantu abamnyama labo babe lokwabo umhlaba phela wawungaso wethu vele umhlaba wawungamakhiwa ngoba udonse ama-tracts of land inkalakatha zomhlaba zonke ezinye ngezamakhiwa thina abantu abamnyama siyezingamagangeni khona asiminyene khona ngale hhayi umhlaba ngowethu sonke asihlaleni sonkeni izinto zothi ngezo thina siyafuna ukuthi sincedisane nabantu bonaba kodwa bengabuyi bezositshele kokwenza lathi sincele sincedisane nabo ngeqiniso ukuze ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde njalo waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda ilunga lebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Okwakuqala uyakwazi ukuthi nxa usiya lapho yakhona nxa uhamba ngemigwaqo kuyabe kubhaliwe ukuthi Bulawayo 20 kilometers, Harare 10 kilometers, okutshengisa ukuthi siyafika kaphi lapho oya khona. Kodwa nxa ungabona umuntu ohambayo nje uzitshele ukuthi hayi sesiyafika lapho engiya khona kodwa kungela lutho olutshengisela ukuthi lapho ofuna ukuyafika khona kuzabe kufika, then uyabe umuntu ohlakanipha iganga. Lapho abafuna ukuyafika khona ogawule kangikwazi ukuthi kungaphi lapho abafuna ukuyafika khona. Kodwa abantu beZimbabwe lapho abafuna ukuyafika khona kusendaweni lapho ukuthi ilizwe labo liyabalethela imisebenzi bekwalisa ukuthi bethole imisebenzi. EBotswana ngale kulula ukuthi khona ukuthi namhlanje nxa uthe wafola wathi hayi kusasa abuyele emsebenzini uthole phambi kwakusasa sebethe hayi wena sesiwuxotshile ngoba uphendukanga emsebenzini izulu ubesesiyadinga omunye imisebenzi next door. KwaZimbabwe lokho kakukho and izizathu zakho lezi ezothi zizelezo zingabi khona zinenge azikalungisiswa. Umnangagwa akakalungisi lutho. Asekulungisile kuphela umnangagwa yisikhava ahambe esibophile lapha abhoda khona ilizwe lonke lomhlaba wonke.
Ye kodwa-ke ye kodwa-ke siyabona sibanda phela bakhuluma bathi kufika nje i-Okthoba hhayi into ziyabe sezimnandi ngoba vele bayazama abakwenzayo nxa sikhangele ezenotho bazikhulumela kumbe kukhona bakubonayo.
Umkhonomi awuphoyi kuthiwa nje siyafika ngelakela ingaka siyabe sesendaweni engaka. Umkhonomi nxa ulungiswa ulungiswa ngendlela leyana eyokuthi khona kuyabe kulezinto ezithengiselayo ukuthi hayi lapha umkhonomi lapha sukhula. Umkhonomi waleli lizwe into oyifunayo ufuna imali evela phandle kwelizwe ukuthi ingene. Khathesi imali evela phandle kwelizwe kayingeni kuyala yitsho le South Africa ayingeni kuleli lizwe ngoba kakula muntu olethemba lokuthi umbuso lokhona sibisibile ngumbuso kajikelele. Lo mbuso okhona ngumbuso owathandwa ngabantu beZimbabwe ngoba yamangala abantu ukuthi umnangagwa lokhu ehamba ethembisa abantu ukuthi zakuya lizokwenza amarali okubonga ebesiyekele ukuya khona ngoba itholakale kulabantu abalutshwana kustadium. Khona lokho kuyayenza ukuthi ama-investors abe jittery about coming into this country. So Oka ule bangabe still amanga yikho abathi besikila khona kusukela ngo-1980 then nothing obuyashintsha lapha elizweni ngaphandle kokubana silungise ama-fundamentals, economic fundamentals. Izinto eziyakwenza ukuthi umuntu nxa eletha imali yakhe mala ngikutshekise something dude ungakhangela usection, I think section 71 the 72 ye-constitution yezimbabwe iyatsho ukuthi akula muntu elizweni leli ongathi yena umhlabathi olinywayo ethi lumhlabathi ngowani. Wonke umhlabathi ngowahulumente. But thina njengelizwe we are an agricultural economy. I-economy yethu ukuthi ikhule ifuna i-agriculture okwakuqala, ifuna umhlabathi okwakuqala. Singa umhlabathi lona bekwanisa ukuthi bevuke kusasa bethi hayi wena ngoba uwe-FDC sesikuthathela kumbe wena khiwa. Ubuyile lapho wazoqalisa ukuthi ulime kodwa ungaluhambelana nabantu be-MDC sesikuthathela umhlabathi lo akula property security. Yithi yakuqala nale. Unless we address ama-fundamentals afana nawona lawo, hayi bayadlala ogawuli.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7. Okwakathesi ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Citizen elekwale South Africa lithi omunye umtshayeli wendizamtshina obesebenzela kwele Botswana uphoxane lomkakhe obesephathini wayangena endizamtshineni wayitshayelela lapho kade kulomkakhe labanye bezijabulela. Kodwa undoda lo ufe yedwa ngoba ngemva kokuba abantu bonke becithekile lapho kade bekhona andubana indizamtshina itshayelele kwathunqa umlilo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uhulumende usethe akusilo qiniso ukuthi edolobheni leMaswingo kulakho kudubuka amalahle awevolcano. Ugatsha lokuhlenga uzulu olwe-CPU lezinye ingcwethi zikahulumende zibikwa ziye khonale eBikita izolo ngesiphangiphangi zabona ukuthi lidwala nje kuphela elatshayelela phansi lagiqika. Okwamanje ke esilalele abalaleli be-Studio 7 abasithumele ama-voice notes abo nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, salubonani e-Studio 7, igama lami nguTina Shempofu, ngizalwa kweLibhinga. Bengithanda nami ukujoyina uhlelo lwe-Studio 7 ekuxoxisaneni ngendaba ehlele ilizwe lethu. Njalo bengithanda lingisi. Lingisize la engaxhumana khona nomuntu osehlelweni lwesiNdebele ngoba ngumuntu osamncane, ngiwumfana osakhulayo njalo onesifiso sokubona ilizwe lithuthuka. Sizana ngiyezwa sibili nokudibana nendaba zesishona but ngidibana nazo sokunesikhathi mhlawumbe sezidlule sizinabo-3 days like manje ngithethe indaba ezange-Wednesday. So ngisalele emuva ekulandeleni indaba, bengicela usizo mani ngakhona ungisiza ningithinte kunombolo zami eziphezulu oro ningiwhatsappe kuyona le nombolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, igama lami nguNoma Ningwenya. Babu Dube, bengicela ukuthi uma une-contact zika Ezra Chisa Sibanda kunendaba engifuna ukuthi abuye sizoyixoxa mayelana ngegugurawunda. Kunendawo engiyaziyo lapho engiphuma khona eCholocho okulamangcwaba, I can say masigrave, amangcwaba amaningi okulabantu abalahlwayo laphana abathathwa eCholocho ababeyithengisa inkomo zabo. Abantu labana azange babuyile ekhaya kugrawundi yayabapha. akombolezela yabathatha bonke labantu abantu babulawela kwelinda ukuthi akuphule number 1 even okwamanje akula muntu osowake wafika kule ndawo kwacheck ukuthi kona kulezi dumbe ezingake ezikule ndawo. Anyway, if we are contacting lo Ezra Jesus Banda, can you please give him my phone number? My phone number is 07595402188. Now is the time ukuthi expose laba abantu abezana. Please ngiyacela phe ukuthi khona i-message njalo ayifike kuye. Ngiyabonga. Igama lami nguNomeni Ngwenya. Bye bye.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu liwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamafitshane kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezempila kahle kwele DRC bathi kulabantu abangamachumi amahlanu lasithoba munomunye abatholakale belomkhuhlane we-Ebola. Amabutho akwele Israel ahlasele indawo yabenhlanganiso yeHamas akwele Lebanon kulandela ukuphoselwa kwebhomba emngceleni wePalestine kulandela ukutshengisela. Lamhlanje sisungula inhlelo ezihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lokwenza izimanga. Kanti kutheni abantu bedliswa utshani lenyoka abanye bevuswa kogoqwanyawo? Okuninga sikuzweni kuhlelo lwethu osungula lolu hlelo engumfundisi u-Angliston Sibanda.
Okokuqala asiyali ukuthi izimanga ziyenzakala. UJesu usayenza izimanga, uMoyingcwele usayenza izimanga. Kodwa ke izimanga ezenziwayo sasezenziwa nguJesu, kakuseyikho lokho okwenziwa ngabantu. Laba abantu akuze abantu bakholwe lokhu. Abantu babe bebombadiwe ngepropaganda, bakhontrolwa, kuthiwa ku-hypnotizer ngesikhiwa, nizama ukugcibayo kucasa ngasendebeni. Ukubamba abantu ingqondo, umuntu wakhona angabanji ingqondo, ufana nabantu bepolitiki ukuthi ngabanji ingqondo. Ingqondo yashibanjwe propaganda, noma ungaze umtshele njani ukuthi lokho elikwenzeka ayisikho, ngangcona kubulale acine se-violent. Ku-creatwa i-mindset conditioning. So abantu bakhondishinile ingqondo, abasaboni, abasekho objective. Ingqondo zabo konke okuthiwa ngumfundisi nokwenziwa ngumfundisi sebekubona ngani yikho okuliqiniso. Abantu abana ngesinye ndlela ingqondo zabo sezigqilaziwe, abasakhululekanga. So yikho okwenziwa ngabafundisi be, uzathola babebesethuselwa abantu bakhona.
Uyatsho wena ukuthi izimanga zilokhu zisayenzakala zikhona, kodwa-ke umuntu ezabe eyayehlukanisa njani ukuthi lesi yisimanga seqiniso njengoba isimanga vele kuyisimanga?
Okokuqala nje, izimanga zeqiniso kazidingwa, ziba segcekeni nje zibesobala. Ake ngithi mina eBhayibhili yakhuluma ngomuntu okuthiwa nguBhatimewu, isiphofu, ngumuntu oyekhanya wayesaziwa esigabeni ukuthi uBhatimewu kunjani, uyisiphofu. So nxama kungenzakala ukuthi umuntu onjalo atholakale esebona, isimanga ngoba kuyabe kunabantu abamaziyo ukuthi uBhatimewu vele siyamazi, ubehlala egedini laphana ecwela eyisiphofu. Hhayi lezi zimanga zokuthi umuntu uyahamba eqhathwa angene phakathi kwebhokisi azenze umuntu ofileyo abe sokuthiwa yisimanga. Okucineni kwakho konke, uNkulunkulu akakuyekelele ukuthi amanga aprivate, kuyacina be-expose. Ngoba kuthe sokwenzakale lokho osikubonileyo kusenziwa ngabolukhawu, kufike sokuvela umhlaba wonke wabona ukuthi into leyo abayenzayo ngamanga. UJesu abe sekhuluma eBhayibhelini ethi lizabazi, abaprofethi bamanga lizabazi ngezithelo zabo. Into yokuqala abantu laba futhi abanye bakhona abakwenzayo, bakwenzela imali. Ivangeli lakhona ligijimisa imali, alilani ngoJesu wasesiphambanweni, lo Jesu ozamasinyane. It's all about ukuthi hloniphani nimene inceku yenkosi yesaba umfundisi. Abantu bakhona bahlala besethuselwa, besethuselwa, bazi bagcine bekholwa ngoba baphila besesaba ukuthi ungakhuluma kubi ngomfundisi kuzaba lento embi ezayenzakala kuwe.
Manje-ke nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo, singathini nxa sibona ukuthi iningi lalabo abangani bayakholwa izimanga zonezo ezingasozimanga ngabantu besifazane? Kuhamba njani khona?
Vele bayatholakala abantu besifazane yibo abathanda ukuthatheka kakhulu entweni eziningi. Yabona abantu abangamadoda baqala ba-analyze izinto eziningi bazicubungule. So abantu abasebesimama besintwana abaningi yibo abathathekayo, yibo abatholakalayo. Nakwazi ukuhambe nje ezintabeni lapha emagangeni ababe bethi kusenziwa into ezifanifani sebeku labo mama abaningi. Khona ukuthi nangesikhathi sikaJesu eshumayela babevele bebaningi omama okwedlula obaba. Kodwa into engithanda ukuthi ngiyigcizelele kubalaleli ukuthi uJesu wakhuluma kumele angusethuse wathi bazaba khona abaprofethi bamanga abaningi labokristu bamanga. So lokho kwenzakalayo kugcwalisa okuthiwa ngumbhalo. Wasegcizelela wathi yena linethuki lingathatheki ngalutho.
Hello ke bekungumfundisi Angliston Sibanda. Kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lohlelo lwethu sixoxa lo Tilda Moyo Kariza Mamba. Yena ke liyamazi u Tilda Moyo. Sizaxoxa la ke kusasa ngodaba lunye. Owakhethwa kuminyaka emibili esanda kwedlula ukucubungula udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika engaba wasebenzelana na lelizwe leRussia kukhetho lokudinga umongameli, umnumzana Robert Mueller ugcibe umsebenzi wakhe izolo esithi uTrump umsulwa. Kodwa uMueller kazange athi uTrump ulecala na kudaba lokwenqabela umsebenzi i-obstruction ngesilungu kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Quiet Ncube.
Uyazi ipolitiki yalapha ezitenasiyeni e-America is very complex. Ukuthi kazange adile lama-Russia completely, I really don't think it's true. Khona nje ukuthi abantu bakhe kade bedila le-Russia, abantu abakhe, umkhwenyana wakhe, lama-lawyers akhe, and all these people, even these people asebebanjiwe bafakwe ejele. I mean, they represent him. Don't forget ukuthi uTrump, there was a time when he had a physical meeting one-on-one with the Russian president, and that report was not even reported to anybody. Nobody even knows which Babe Kuluma had. That is unheard of in American politics. Usually, kumele president, umeza Kuluma, ama world leaders, there must be a representative, he must be with somebody else. What were they talking about? Umango uyasola khonapho.
Manje ukuthi singabona kuphuma okunye yini sokuthiwa khona hayi sesilobunye ubufakazi kumbe indaba le izahle iphelele khona.
Ukuphela kangikholwa ukuthi isiphelile. There is a lot to be dug in. Kumele badinge i-Congress, particularly ama-Democrat side of the Congress, they are willing to go an extra mile because there's a lot to be investigated. Even unasingeni umuyula yena ngwakhe, they might even subpoena him.
Sifundo bani singasithola ikakhulu sikhangela ukubana thina owethu umongameli akula esingakubona okunje kusenzakala kuye?
Unfortunately, iZimbabwe kayifundi. iZimbabwe seyehluleka okuyikuthi ngabazimisele sibili ukuthi baguqule izinto, bantshintshe the way of governance. This was their opportunity, OED eZimbabwe. They literally have an opportunity to show ukuthi they can make a significant change. That's left to be seen. Asikwazi ukuthi bangakwanisa yini ukufunda bona bengazama ukuthi balalele okwenziwa ngabanye abantu. Kabadingi ukuthi bafunde e-America. Khangela amanye amazwe anjengabo Rwanda, khonale Africa. Sebentshintshile izinto to benefit thina singeni abantu be-Rwanda. IZimbabwe has a long way to go. Kulezinto ezincane kakhulu okumele ukuthi ngabaya fayenelisa ukuthi bazenze. Kabadingi ukuthi bakophe okwenziwa ngapha e-America. Ziningi eziyizinto abazenzayo benza ngabomu. Bayakwazi ukuthi into eqakathekileyo efunwa ngabantu yiyiphi, but behlulwa yini. Yikuzenzisa lokho. Ngumbono wami lowo kuphela. Asoze afunde. Ziningi indlela zokufunda, ziningi indawo lapho abangakopha babone ukuthi abanye abantu benzani. Njalo kuningi abakwaziyo bona ngokwabo okumele bakwenze. Abadingi ukuthi bafunde kwamanye amazwe. Yikwenzama ukuthi ngikuchazele.
Hayi siyabonga mnumzana Quite Ncube, sesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.